siyabonga Sandra lo Chris lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngebanja sikithi reshuffle njengomgadi. Ayifaki ukudla ematafuleni abantwana baseZimbabwe. Kufana lokuthi uthathe utshwala ukukhiphe embodleleni endala ukufaka embodleleni entsha.
Umongameli Mgabe lamhla ufungise abasekeli bakhe bobabili umnumzana Emerson Nangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi baqale umsebenzi kanye lamalunga amatsha edale lakhe labaphathi indambo bakahulumende elecabinet.
Yena kakhethe ukuthi ufuna bani phakathi kukamnangagwa lomphoko. Njalo thina siyabe sisithi nxa umuntu esekhethiwe ukuba ngu-vice president njengoba umnangagwa ekhethiwe ukuthi abe ngu-vice president angeke futhi aba ngokunye lokho osekuthiwa nguye osekhangela nge-legal affairs.
Ibandla le-National Constitutional Party selimangalele uMgabe emthethwandaba lisithi wephule umthetho ngokukhetha abasekeli bakhe ababili kulokuthi aqashe oyedwa.
Woza Friday kuliviki intathe zindaba e-Studio 7 uBenedict Nhlapho ulilethela umdlalo wesindebele ohlekisayo osungundezelwe ku-DVD olesihloko esithi Madlela Skobokobo Power 1.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Mgabe lamhla ufungise abasekeli bakhe bobabili umnumzana Emerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi baqale umsebenzi kanye lamalunga amatsha edale lakhe labaphathi intambo bakahulumende elecabinet. Lanxa esengumsekeli kamongameli, umnumzana Mnangagwa uzaqhubeka engumphathi intambo obona ngezemithetho. Kuthi umnumzana Mphoko yena usengumphathi ntambo obona ngogatsha lokuxolelana i-National Healing. Amanye amalunga ekhabhinethi aphiwe ingatsha ezintsha goqela umnumzana Simon Khaya Moyo osengumphathi ntambo obona ngenhlelo zenotho, i-economic planning lomnumzana Supermandi Wanzira osengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, information and communication technology. Umnumzana Chris Mutswangwa uphiwe ugatsha olutsha olubona ngendingeko zabalwa impi yenkululeko. Kuthi umkakhe uMonica usengumsekeli kamnumzana Jonathan Moyo kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Lanxa abaphathi ntambo laba besithi bazasebenza katalala emizameni yokuvuselela umnotho kanye lokuthuthukisa ilizwe, ibandla le-MDCT lithi akula lutho olutsha oluzalethwa ngurhulumente we-ZANU-PF law. Sixhume umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo.
Mina njengebandla sikithi irishafule njengomgali ayifaki ukudla ematafuleni abantwana baseZimbabwe. Kufana lokuthi uthathe utshwala ubukhiphe embodleleni endala ubufake embodleleni entsha uthi khona bona utshwala lobu butsha akuncedi lutho lapha. Thina esikufunayo njengebandla yikuthi umnotho kakuya wakuleli lizwe iZANU-PF kayizame ukuthi sikumise umnotho abantwana bethu bakazemsebenzini. Amankampani lawo mgabe athi khona ngama-graduate yati kawavuke uzulu asebenze ngoba kasoke sidle incoco zomlomo kona lokhu bebhizi besenza izinto ezingabhathisi leli lizwe.
Alubana umgabe ethe walinxusa lina njengebandla ukubana limuphe amaqhinga okuvuselela umnotho kanye le cabinethi yakhe, kuyini elingamkhuthaza ngakho?
Thina njengebandla le-MDC umgabe samtshengisa ukuthi umnotho siyanelisa ukuthi siwuthuthuke ngesikhathi lapho sasilohulumende ngokanyana. So funeke sadlalise isikhathi sebithi siyamfundisa futhi ngoba samfundisa ngokwenza. So i-reshuffle le ifana nomuntu ukuthi osendlini otshintsha izitulo ukuthi efika baba besikhangele entshonalanga sifuna sikhangele impumalanga. Lokho kuyisemindle lengcolileyo, akutshintshanga lutho.
Ukusobala ukubana izinto kazimanga kuhle kubandla lezanu-PF, lina njenge-MDC kukhona yini elikwenzayo ukugxila ebantwini ukuthola lo sekelo mhlawumbe ebantwini ekade besekela ibandla lezanu-PF?
Thina abasekile bafuna ukusilandela, sifuna abantu bafuna ukuguquka impilo kaZulu. Ngabe khona bezanu-PF ababona bona ukuthi injongo yethu njengebandla le-MDC eguqula leli lizwe bahambelana nayo, hhayi ethi iminyango ezivuliwe. Njalo thina sivele njengebandla le-MDC sesivele sesithele amakhuba namapiki yokuthi siyingene siguqulele umnotho. Kodwa kukhona nto sonke siyazi ukuthi ivele yona izanu ivele ngamasela.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Ibandla le-National Constitutional Party NCA selimangalele umongameli Robert Mugabe emthethwandaba lisithi wephula umthetho ngokufaka ezikhundleni zelizwe abasekeli ababili kulokuthi aqhashe oyedwa. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Mathew Chivasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba lamhla emini yantambama. Uthi baphinde bakhweza emthethwandaba udaba lokuphikisa ukuqhatshwa kukamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abambe njalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho. Uqhubeke wathi ibandla lakhe lilwisana lokuqhatshwa kukamnumzana Phelekezela Mphoko lisithi bekumele umongameli Mugabe aqhatshe umsekeli oyedwa kuphela njengalokhu akwenzayo esanda ukhethwa nguZulu kukhetho lukamongameli olwenziwe enyaka enye. Umgabe usanda ukuxotsha umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuri obemcabangela ukuthi ufuna ukugenqula umbuso wakhe. Ibandla le-NCA lithi bekumele umgabe adinge umsekeli wokubamba isikhundla sika Mujuri. Kule ngcwethi zemthetho ezithi i-NCA ilubone kahle udaba lolu lanxa nje kulezinye ezithi ibandla leli lichitha isikhathi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-NCA unkosikazi Anastasia Moyo otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi balelungelo lokuhambisa udaba lolu emthethwandaba.
Sithi ngakukho kusekelo sombuso welizwe khonokho asekwenza umgabe ukuthi aqalise ukuthi abe esenza akufunayo okungekho emthethweni. Yena kakhethe ukuthi ufuna bani phakathi kukaMnangagwa loMphoko, then abe sekhetha. Njalo thina siyabe sisithi nxa umuntu esekhethiwe ukuba ngu-vice president njengoba uMnangagwa ekhethiwe nje ukuthi abe ngu-vice president, angeke futhi aba ngokunye lokho osokuthiwa nguye osekhangela nge-legal affairs njalo. Kumele ukuthi adinge omunye umuntu ngoba yena uzakwenza njani umsebenzi wakhe okuba lilunga lokusekela uMugabe enguye umsekeli kaphrezidenti, abuye njalo abe nguye osecubungula kwezemthetho. Abantu baningi bakhona, kumele akwenze kuqashe okuyinto kwakhe kukhanyele.
Kodwa ke libona ngazani lizaphumelela yini kudaba lolo?
Ukuphumelela asikuboni ukuthi sizaphumelela njengoba nje umuntu lo eyingumuntu oyisikokodo uvele yena angenza into ngomthando kayiphikiswa. Sikubonile endaweni eziningi nxa engenza ulutho kafuna ukuphikiswa indaba ingahanjiswa emthethwandaba uyayimisa atshela abomthethwandaba ukuba baphuze ukufaka isinqumo kuze kudlule isikhathi sokuthi nga leyo nto isiyenziwe. Uzathatha nje isikhathi sakhe eside noma iminyaka emihlanu ukuthi kuze kufake isinqumo sokuthi kuthiwane ngodaba olunjalo. Ungabona senza njalo uyabe ebona ukuthi into yakhona yinto avele ayiphambanisile. Lanxa thina sesingasaphumelelanga ukuthi ukwenze ngendlela esikufunayo, kodwa siyabe siphumelele ukuthi uZulu uzabe esesazi ukuthi isisekelo sombuso welizwe simi ngalindlela, kumele siphathe ngalindlela, kumele silandele. Kulabantu abakhangeleyo ukuthi umuntu kaphongwenza nje intando yakhe, kungala muntu ompha ukuthi alandele umthetho oyisisekelo sombuso welizwe.
Lo nkosikazi Anastasia Moyo umsekeli wesikhulumeli se-NCA obekhuluma ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu ababili babikwa bekijinyiselwe esibhedlela eHarare kulandela ukugula kwabo okucatshangelwa ukuthi kubangelwe imizamo yokufuna ukubulala umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngeshefu ehofisini yakhe yeZANU-PF. Le mizamo ivezwe ngumongameli Mgabe ngolwesithathu emkhosini wokukhetha abasekeli bakhe lamalunga edale lePolitbureau eHarare. Unobhalaka Mnangagwa ebandleni unkosikazi Catherine Makaya nguye obikwa egijinyiselwe esibhedlela kuqala ngemva kokuqaleka. UMakaya utshele iStudio 7 ukuthi uthe engena ehofisini wezwa ehotsha umoya onukayo, wezwa ephelelwa ngamandla wagcina iqaleka. UMagaya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu wayisikho kwakuqala ukuthi kube le mizamo yokubulala uMnangagwa esithi ngokwesithathu. Izolo umshayeli lomcuphi basiwe esibhedlela bekhala ngokuthi baphelelwa ngumoya ngemva kokungena ehofisini kaMnangagwa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngenxa yezehlakalo ezifanayo ezenzakale ngeminyaka edluleyo akusavumakali kalula ukuthi lokho kungaba liqiniso.
Uyabona ukuthi vele abantu bezano badlala ngengqondo zabantu bezimbabwe. Khonoko ukuthi yena kuthiwa khona umama uMjuri wayefuna ukuthi abulale uMgabe, iqiniso lakhona asikalizwi ukuthi linjani. Sesizawuthiwa khona kulo muntu ojike, you know, inhlabathi yesayina ke ofisini kaMnangagwa, inhlabathi yakhona ingajikwa njani? Ngoba phela nxa vele umuntu wakhona efuna ukumlala bengakwazi ukuthi uMnangagwa ungaphi. So ngibona ngathi minya vele into lezane zeZANU-PF zamanga nje zozama ukuthi badivethe i-attention. Abantu vele bayakhonona ukuthi kanti kungathi vele umthetho ungalandelwanga wokukhitshwa uMaye Mjuri. Lokhu nje sewumbona ukuthi dingani indlela nje ukuthi abantu papayize ngakho nje.
Sizwa kuthiwa sekukathathu sikhulume laye usisi lo okuthiwa usesibhedlela walinyazwa yichefu yona leyo, uthi yena sokukathathu befuna ukubulala uMnangagwa. Ungakubona uliqiniso yini lo?
Kanti nxa kuthiwa khona sekukathathu kungathi kungazanga kuvele kuphume ukuthi kulo muntu. Siyazi sisacabanga laphana kuthiwa khona kube le accident yebhasi lemota kaMnangagwa. Ujaha wakhona le khulume sithi hayi uminister nguye ojike masinya phakathi komgwaqo. Lokhu nje njengoba bengisitsho ukuthi ama-conspiracy theories e-assassination ahambelana lo buntu beZANU-PF obokuthi nxa vele kule nkinga elizweni badinga nje indlela zokuthi abantu bacwayize. Lokhu nje hayi ngibona ngathi nje kuphonku dengelana nje amanga.
Kuyaba kuliqhinga lani lokuthi umuntu azalaliswe esibhedlela?
Phela abantu abantu bevele bexabana loba kungazizakali ukuthi kulo muntu ovele athe lesikhwili lo muntu nje osebenza lo Mnangagwa bexabana nje bebangani bebangamadoda kumbe bebangabafazi. Asuze sibe wazi iqiniso. Engikutshoyo ukuthi kungabe kule cala kodwa abantu abakhuluma ngakho ngabethenjwa ngoba bavele ngabantu labanokuthi nxa kuvele kule nkinga badinga indlela nje zokuthi abantu bezimbabwe bathi hawu sokukubi ngale. Kanti kunjalo nje abantu abavele behluphana nje bekhuluma nje iy'ndaba zamanga nxa bevele bephoxola muve ngokwabo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
Ama artisti alungisa okuchiyeneyo okugoqela ukubaza ukudweba imifanekiso ukudlala imidlalo yamadrama ukucula lokunye babuthane lamhla eBook Cafe behluza inkinga ababhekana lazo kanye lokuthola indlela zokuthuthukiswa kwemsebenzi yabo. Umnumzana Mandla Ncube okhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network eyiyona iqoqela umhlangano uthi abezindaba bekhipha lanxa abezindaba bekhipha imisebenzi ye-athi ezindabeni zabo bajabulela ukubona lokhu kuqeliswa.
Ama-artist alungisa okujeneyo okugoqela ukubaza ukudweba imifanekiso ukudlala imidlalo yamadrama ukucula lokunye babuthenele namhlanje eBook Cafe behluza inkinga ababhekana lazo kunye lokuthola indlela zokuthuthukiswa kwemisebenzi yabo. Umnumzana Mandla Ncube okhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network eyiyona eqoqela umhlangano ukuthi noma nje abezindaba bekhipha imisebenzi ye-art ezindabeni zabo bajabulela ukubona lokhu kuqeliswa.
Kungaba kuhle ukuthi kwengezelelwe, kungangezelelwa ama radio station, kungezelele ama TV stations, yabona imisebenzi lekho lapho ephuma khona yama artists ngoba ama actors labahlabelayo baba le more airplay. So njengokuzwa kwethu sike sezwa lapho amamansa adlulileyo ubaba uJordan Moyo ekhuluma ngokuthi kuzaba lama TV stations amaningi abuyayo, amanye lapha abelayisenswa. So siya we hope ukuthi khonapho ungakwanisa ukuphuma imisebenzi eminingi.
Omunye oludubo kweze art ungumqoqi wemidlalo ye-Intrasa Arts enziwa minyanga yonke kobulawayo uRaised on Buyer uthi okudingakalayo ikuba ama-artist akuleli aphathiswe ukusungulwa kwesikhama se-art fund kuhulumende ngesiphangiphangi ukwenzela ukuba beqheliselwe imisebenzi yabo.
Kufunakala ukuthi uhulumende ancedise ngokufaka isikhwama esivele sithwa isikhwama sama-artists asikho, and yikho sikukhalela kakhulu. Kodwa okwakathesi abakakhulumi ngakho, basakhuluma ngokulungisa ezinye izinto okungakade, but isiqokoqela sendaba especially ema-artistini ukuthi kube lokuyisikhwama nje okungabe kubancedisa yenze.
Uncube uthi benelisa ukubamba umhlangano lona bhala wogatsha lwezamasiko kuhulumende uDokotela Chitepo othembise ukuba ugatsha lwabo soluzasebenzelana kuhle labo ukuba bephatheke kwimisebenzi yentuthuko yelizwe kuyiwa phambili.
UPEMSEC ku-Ministries Office uthe ubuya lapha usitshelile wathi hayi lesoyisikhathi sokuthi sisebenze ndawonye manje. Isikhathi lesana sokuthi linalingani thina singapha asisiphelile, sesisebenza ndawonye. Sikhangela u-2015 simbona kulithuba lokuthi sihlanganeni kufake konke singakwenza kuzini asset lay ukuthi ithuthukise ilizwe, ithuthukise ama-artists, ithuthukise just general overview ukuthi abantu basikhangela njani.
Abezindaba abangene kulo mhlangano bakhuthaze ama-artists ukuba lawo abe lesikhathi sokuvakatshela amahhofisi enhlanganiso zezindaba ama-newsroom sikhathi sonke elemibukiso lemifanekiso lokunye abafuna ukubona kuphuma ezindabeni ngoba bezimisele ukubanikeza isikhathi sokuba bephume kumaphephandaba abo la kumisakazo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho sethulela umdlalo isindebele ohlekisayo osuqindezelwe ku-DVD olesihloko esithi Madlela Skobokobo Power 1. Lo mdlalo olotshwe lokuqondiswa nguMothusi Ndlovu ulotshwe ngobuciko obukhulu, kanti ke kusobala ukuthi iningi lizasala lifile ngensini lembambo.
Sifuna umazinyane.
Ngiyaxolisa, kuyi number 34 lona kosimazinyane kahlanga.
Ukubomvana sokucalile kunamba njani?
Ngiyaxolisa, bobaba kahlanga
noma. Kuthiwa umazinyane.
Sisomi kancane. Ngoba ngeke ngikwazi ukuthi imbuyele naye lo mdlalo.
Oh, so mama ikwasubile la vuka umshiya bla kwami.
Lo ngumdlalo ngabulala umuntu ngensini olotshwe nguMthusi Ndlovu insizwa idabuka eMathulungundu eGwanda. Lapha ke uchaya obala impilo ephilwa sinjiva eGoli ezithi nxa siqhamuka ekhaya ngeKhisimusi ufuma ugomele uthi laba bavela ezulwini kanti hatshi baphuma emkhukhwini egxaxaza kube lichaphoza endlini nxa kungavele kune izulu. Lapha ke kulendoda okuthiwa ngumadlela evela yathwala imthaqana yayo yaya vakatshela umzukulu wayo uMazinyane eGoli yabonakala isithelekile kungalinde muntu.
Akula muntu othongumazinyane uhlala naye lapho
phakathi. Umuntu abathi uMazinyane akekho, ilife yeGoli abantu bayamuva emafletini.
Wewe nalalela la wena wena. uMazinyane wayisibhalela ngaye nale
ngakho. Yebo uthi ngakho right ukuthi ngibize security phansi la.
Uthi siswami kancane, kancane
siswami. Kuze lokho abahamba naye. Roshiya phamena zenu.
uMadlela wathola imbila sithutha uMazinyane esengene phansi okomsonyane, wazithola esebhekane lentombi kaMazinyane edla amalahle.
Kanti wena ubani wena ongumfazi kaMazinyane?
Ithi ngikhulume naye ngoba nami ngifuna imali yami lana.
Ukuthi ubani osenobani, ubani ufuna imali yomunye, I don't care.
Ah, wena mntwana ongazidlalekanga wena kuthula manje. Kanti ungubani wena vele wena?
Yasi.
Kancane kancane. Sorry mama, sorry.
La wena.
Saqala kuba sibisimo sokutholakala ukuthi uMadlela uthwelwe ngumalayitsha ngesikwelede osekufuze sibhadalwe uMazinyane.
Imali.
Yebo, ngicela imali yami ukuletha umdala. Anginasi isikhathi sokudlala, kufanele ngethi abanye abantu ediphluti.
Akula imali uzoyithola la samathwala.
Landla. Andla nangu uzodlala.
Wena uthe uzangihambisa phezulu wena. Wangithatha wangidlisa ngengwenya le wena.
Ngicela imali yami.
Akuna imali ethola lo muntu.
Okay, into enzo yenza lana.
Umthusi uthi lapha kutshengiswa impilo yokuhlala emakhetenini lemikhukhwini ephilwa zinjiva.
Uveza impilo yabantu bakithi abayiphilayo emafletini. Njengombhali ngibhalele le drama icomedy. Ngiyakhona, let me rather bring a lighter side to that. Abantu bake bakhangele inkinga zabo bazihleke bathi hayi kodwa siyiphilile impilo yeGoli ngoba ngeminyaka sibuya sibheke emuva sithi hey kwakuyimpilo yethu esasiyiphile eGoli le.
Umthusi uthi ihlandla lesibili lalomdlalo uselibhalile sekusele nje kuphela ukuthi ligcindezelwe. Uthi umsebenzi aselawo manje ukuthi umdlalo wakhe lo ungene kubo mabona kude abafana le ZTV leminye eyakwele South Africa.
Ngalo madlela sithi vulani izandla abantu bakithi nisupporte kakhulu ningakhathali size nathi kuthi hayi we have made it. Ku right ukuthi supporte oBeyonce nabo bani, it's okay muno nomuntu uyazikhethela umuntu ofunani. But nathi siya deserve support yenu ningabantu bakithi. Si supporteni bantu bakithi, supporteni sizwe sikaMqabuko, sizwe sikaMzilikazi, nathi nisenza abantu, siyabonga.
Ngaphandle kokuhlekisa uthi umdlalo wakhe uxotsha lobuvila ebantwini abafana loMadlela.
Laba bangaba ngeqiniso laba lapha.
Kanti ula imali
ukuthule nawe.
Ala nami uzodlala.
Hayi phela ungangijaka ngathi imali yami, kathi imali nika bani.
Kathi le makhalisa
lo. Bathala mthala, bathala mthala.
Siyakunika dini imali ungazodlala wena. Ukhanga ukuthi sithina siyabhaza.
Na imali. Mthala.
Na imali. Uyayibona le mali le? Le na imali. Na isamathwala 800. Le kaSmith le. Uyayibona le kaSmith.
Mthala ufuna ukubathela ngamaSimthola. Lana nangu uzodlala la.
Le imali ayisasebenzi.
Le imali kaSmith le.
Ayisasebenzi le imali malume.
Le ngamrigite le. Mana samathwala. Uyaphintsha le imali ebank.
Uthintsha ngokusasebenzi.
Azuyithintshe le imali ayisasebenzi.
Ngicela ukukhuluma into ezwakalayo.
Ayisasebenzi yadina kudala ukusebenza azuyithintshe vele uliphepha lela kusasebenzi.
Uthi ke iphupho lakhe elisemqoka ukuthi ngelinye ilanga umdlalo wakhe lo udlalwe viki zonke kuze kube ntolontolo emisakazweni yabo mabona kude. Kanti ke uthi wena ufuna ukuzitholela lomdlalo lawe ubulawa zimbambo, khuluma laye kuFacebook egameni lakhe uMthusi Bashimane Ndlovu. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Emdlalweni eAfrican Union Sports Council Region 5 Under 20 Games esaqhubeka kobulawayo, iqembu lesizwe lenguqu linqobe eleMalawi 2-1. Okutsho ukuthi selizadlala lele Namibia kuma semi-finals. Elamantombazana elenguqu elama-Mighty Warriors lona linqotshwe ngeleBotswana 5-0. Kusenjalo iqembu lesizwe elemidlalo yebhola lokuqaga eleZimbabwe National Netball Team lithi lilokhu lithokozile ngemva kokunqoba eleSouth Africa 45-37 izolo. Intathe ezindaba yethu Nothando Sibanda usichazisela ngalolu daba kanye lokuthi iningi lemukela njani lemidlalo kobulawayo.
Umqeqeshi weqembu lamantombazana la, umnumzana Robafazo Mtsawuki, uthi amantombazana adlale kuhle kakhulu okumsuthisileyo, ikakhulu lapho bekhangela ukuthi iqembu leSouth Africa belibanqobile kulweni wabo wakuqala. Uthi bebezimisele ukuthi bathole imendulo yegolide, kungakho ukugcwaliseka kwezifiso zabo kubathiye bemanzi te. Obebukelela umdlalo unkosikazi Meltas Thole uthi ujabule kakhulu ngokunqoba kwamankazana la asakhulayo, njalo umdlalo wabo ubugcwalisa uZulu obebukele amadlabuzane. Uthi imidlalo le inika uZulu wakobulawayo ithuba lokuzithokozisa, ngoba kuvele azikho indawo lapho umuntu angayazikhwelisisa le muli yakhe.
Abankazana adlalile ngendlela emangalisayo ebe sonke singayikhangelelanga ngemva kokuthi bayeke babhuqwa iSouth Africa, kodwa okwakathesi bayibhuqile iSouth Africa. Ngokunjalo into le isijabulise kakhulu sesikhangele nje kobulawayo ukuthi akula midlalo eminingi eyenzakala kobulawayo yenza ukuthi abantu batshone bethokoza, ama-supporters esupporta ngendlela ephakemeyo bekhanya beyijabulela linto kade isenzakala kobulawayo.
Unkosikazi Sithole uqhubeke esithi kuyajabulisa ukuthi idolobho leli lithole ithuba lokwakhelwa indawo zokudlalela ezilohlonzi, okuza kuthi lanxa imidlalo le isiphelile kusale kuthuthuke indawo eziningi edolobheni. Uthi ulethemba lokuthi lezi zindawo zizanakekelwa ngendlela, ziqhubeke zisetshenziswa ngendlela okweminyaka eminingi ezayo.
Khangele njalo iWhite City Stadium, i-stadium nje ebese singasaziwa kweleZimbabwe kumbe ngithi kobulawayo, abantu bengasasisebenzisi ngoba zonke izinto nje bese zidilikile, bese singasaphathekanga kuhle. Kodwa ngenxa yana la magemu asefike savuselelwa, njalo kwakhiwa amanye ezinye indawo zokuthi abantu badlalele ibhora elinjengalenaleli elamantombazana. Lokhu kuzavuselela labantu ukuthi baqalise ukuyadlalela khona ngale eWhite City Stadium.
Umnumzana Alfred Sibanda osebenzelana labantwana kumidlalo le uthi kuqakathekile ukuthi amantombazana athole ithuba lokudlala bathuthukise izipho zabo. Uthi esikhathini esiningi abazali abakhululeki ukuthi babekele besiyahlala isikhathi eside bengekho ezindlini, besesaba ingozi ezingawela abantwana, kodwa nxa lezi zipho zisenza benelise ukuyadlalela ilizwe labo benqobe, kulakho ukukhuthaza abanye.
I think firstly ama games ethu akam protect umntwana oyinkazana in the sense that uyathola ukuthi ama associations abantwana bayabedlala ku bayayekela nje abantwana clumsily, so abazali kwezinsikhathi bagcina bengakhululeki ukuthi bevumeze abantwana babo beze bezoba involved kuma sports.
Imidlalo le eqala emhla ka 5 kuyona le inyanga izaphela ngesonto. Umncintiswano wemidlalo le ungenwa ngamazwe alichumi adlala imidlalo egoqela ukugijima, ibhola lokuqhaka, inguqu, ukubhukutsha kanye lokutshaya inqindi, iboxing lejudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Lucky Dube esiqhubela uhlelo lwethu lalamhlanje. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ukukhethwa kwabaphathintambo abatsha bakarhulumente ngumongameli Mugabe.
Yebo ke lithumele text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo olivalelisayo ngosithandekile mhlanga
lo ntungamile inkomo lilale.